Isi ndichidimo swera zvakanaka.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo womhlazi ku 17 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
abasitshela ukuthi bathini ngama COVID restrictions, abantu bazavunyelwa yini ukukampeyina ngalesi sikhathi sama by elections onalawa.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama by elections, alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azabe encintisa.
Mina nyanqoba sibili akula umuntu ongakwaziyo ukuthi kona nyanqoba ngaze kubuye ubani lapha kuvele bayakwazi.
Silengqobo lomela isigaba seSouth Atoneta leParliamente engwebandla leMDCT umnumzana Peter Moyo othi lesi sigaba siyabuyela kubandla leMDCT.
Abe yengana ungana soze kube lama election ngani bazakwenza ijeni ukhathesi boni labezana ukuthi kalabantu umuntu ozofuna nje ukuzenzela umathanda.
Ibandla leMDC Alliance lithi alisoze livume ukuhluthunelwa ibizo lalo ngeleMDCT, kodwa lizalalela abalandeli balo ukuthi bathi kuthiweni ngodaba lwebizo lebandla. Inani lababulawa umkhuhlane we-COVID-19 lokhu lisehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama by elections, alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azaphatheka kulolu khetho. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umthetho wama-by elections uthi kumele avikwe kumba be proclaimed within 90 days. I-ZANU-PF ikwenze ngabomo ke ukuthi inike amanye amabandla ithube elincane ukuthi nominations ihlala mhla ka 26 then ukhetho lungo-March. Ikithi sibone ukuthi akula sikhathi sokukampeyina. Njalo ba-announce lolu khetho bono Emmerson Mnangagwa. Abasitshela ukuthi bathini ngama COVID restrictions, abantu baza vunyelwa yini ukukampeyina ngalesi sikhathi sama by elections onalawa. Bathule ngakho benzela ukuthi amabandla njengathi bewahlukumeza bewabopha. Kanti ngakweni icele izekhi kuzofika namhlanje kudala sifuna ivoters roll kusukisela umnyaka ophelileyo kwaze kwaba kathesi, ithi ayikho ivoters roll leyi. So kuyasibonisa ukuthi onala ama by elections lawa vele aserigiwe. So ke inkulumo yami ithi akula ndlela esizagqugquzela ngayo abalandeli bethu ukuthi bavotele liphi ibandla, ngoba sehlukene nge-ideology. Siyakwazi sikufunayo thina labo laba ababhilivu ukuthi bayakwazi abakwenzayo abenze ngendlela abakubona ngayo.
Manje ukungaphatheki kukhetho kwenu, ukhetho lwama-by elections, kuyakhomba na ukuba langokhetho luka 2023 alisoze lingene kulo?
Babu Gande, ukungaphatheki kwethu kathesi ngicabanga ukuthi izizathu sizifakile. Ngo-2023 kuningi okwenziwa libandla lethu okukhomba ukuthi we are not an electioneering political party, kodwa silibandla belikhathalela ukuthi abantu bakithi babekwazi ukuzilwela siba empower ngamalungelo abo. Ngoba okokuqala sinanzelela ukuthi abantu beZimbabwe kumbe ngithaba komthwakazi amalungelo awo kahlonitshwe eZimbabwe, njalo lokuthi bavotelani abakwazi. So thina kathesi sibhizi siyabhoda nje besema emakhaya for amalanga ngifor edlulileyo kubonkayi labolupani sihamba sifundisa abadala ngokuqakatheka kwecause esihamba ngayo e self determination eyokuzikhulula siphuma elizweni leZimbabwe sizimela sodwa
manje nxa kuyikuthi liyangena kukhetho lomnyaka ka 2023 kuyini elikwenzayo ukuze likhuthaze amalunga enu ukuthi abhalise ukuvota
thina sithi nxa sitshela abantu njalo sizichaza kahle ukuthi singobani sithi si-revolutionary party esikwenzayo kathesi ukufundisa abantu bakithi okokuqala sinanzelela ukuthi emathebeleleni lasemigenzi abantu abaningi basebekhalela indaba yokuvota besithi kudala bevotelo ZANU PF kudala bevotelo MTC akula nguquko abayitholayo ngokuvotela la mabandla so ke abaningi bebesenza lokhana ukuthiwa i-voter apathy ngesilungu kumbe bengabhalisi ukuvota njalo sithe sihamba ezabelweni ngo-27, 28, 29 December besise Plumtree kububulilima kanti kumalanga ladlulileyo besikubonkayi labolupani sananzelela ukuthi abantu bakithi abala ma-birth certificate abala zithupha okubenza bengayenelisi ukurejista ukuvota so ke thina sisabhizi kathesi sincedisa abantu bakithi uzakhumbula ukuthi abantu bakithi okunye okwabenza bengatholi incwadi zokuzalwa sebeze bengabantu abadala indaba yombhuqazo owegugurawundi so ke thina sisakhangela esingakuthi ngesilungu yi-primal problem eyenza abantu bakithi babe-affected ngokuthi waye bengarejista ukuvota kanti njalo uzananzelela lokuthi izekhi isithe yona yona abantu bemathebeleland abarejistanga ukuvota kusitsho ukuthi ku-delimitation process yabo bazanciphisa ama-seats asemathebeleland not konke lokhu kuyinto nje esididayo futhi esithi thina sisafundisa abantu bakithi ukuthi kabarejista ukuvota ngamanamba ngoba ukuthemba ukuthi abantu bakithi barejistile ukuvota thina njengebandla singenzanga yethu homework sabachumayeza sababonisa lokuthi kuqhakatheka kangakanani
lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivotele inkonzo
asambeni
Bonela isigaba seSalbaton eHarare edalela iParliamente engwebandla leMDCT umnumzana Peter Moyo uthi lesi sigaba siyabuyela kubandla leMDCT sixoxelayo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
hayi mina sengalungisela sibili ngiyamelela ama elections anytime come 2023 ngiyabe ngikhona ngisebenzile kuli constituency kakhulu akula umuntu ongakwazi lokho engikwenzayo so ngizinikela ebantwini ukuthi abantu bazazikhethela lokho abafuna ukwenza kodwa ke uyabe ufuna ukuncintisana lami sibili kini ngoba yakusasetshenzwa sibili
manje njengoba isigaba seHarare sikhanya sihlala sithathwa iMDC Alliance ubona kuzahamba njani uyanqoba yini kukhetho loluzayo
mina nyanqoba sibili akula umuntu ongakwaziyo ukuthi kona nyanqoba ngaze kubuye ubani lapha kuvele bayakwazi umuntu wonke akwazi impela ukuthi kona asoze angcinde ngithola kanye so into abayaziyo leyo sengazi amanye ama constituencies ukuthi kona kuya kunjani kodwa kimi ngapha hayi yangama okhova ngoba ngisebenzile sibili okuzwayo bantu bayabona engikwenzayo lakathesi lokho ngisebenza ikubona ngazama ukuthi kona ngingaxotshwa ngoba ukuxotshwa lokho yabungela plan yokuthi abantu uzabayezelani so nxa ungela plan yayenza zonke izinto ezenza ukuthi kona uxotshwe eParliament abantu kufuze babe balimuke bengabovotela abantu abaphonga ukuthi uyahamba eParliament namhla usuxotshiwe abanye since MDC fonyo sebexotshwe kathathu kuyini konoko umuntu kufuze aqede term yakhe ufuze obe le tactic yokuya ukuphila kona ngale parliament usebenzele abantu akona ukuthi kuvotele ukuxotshwa kuphela votwa babayo bakuvotele uxotshwe bakuvotele uxotshwe so abantu bona labo asibafuni
umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthern eHarare edalela eParliament engwebandla leMDCT
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leMDC Alliance lithi alisoze livume ukuthunelwa ibizo lalo ngele MDCT. Kodwa lizalalela abalandeli balo ukuthi bathi kuthiweni ngebizo lebandla. Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Usithumele umlayezo kamakhalekhukhwini echasisa ngalolu daba.
UMonzora ujoyine iparty le ngo-2006 evela kwi-United UNC elidwa ngubaba uMzorewa. Ngakho yalalungelo lokufika sedeclare ukuthi yena lebandla lakhe yilo lilemvumo. Lokho kwenziwa kuphela ngujaji oze kuzwa leli cala akhona ukubisa amacala amadala angahambelani laleli icala. Into yokuqala mahlabezulu ukuthi i-composite agreement eyaforma MDC Alliance ithungamelwa ngubaba uTswangirai ya expire khona phana umama uDr. Khupe esenza i-congress yakhe. Saphinda thinabe MDC Alliance senza i-congress yethu ngo-2017 eGweru. Njalo ngayibala kuhle ya expire ngo-2018 after elections. UMonzora sokukhanya ngani ngumuntu ongasaziyo osethwele nzima ngoba abafowabo lama masters akhe izanupiyefu simlahle ngaphansi simjikele ngaphansi kwebhasi. Abeyengana ungani asoze kube lama election ungani baza kwenza iGNU. Khathesi sebebonile abezana ukuthi kala bantu umuntu ofuna nje ukuzenzela umathanda. Sibona ngani ulama tendencies lama characteristics of being an opportunity. Unisi umuntu ophonga sengezimithiyo ulama characteristics afan athi khombisa umuntu ongani traitor esingathi kudala kuthiwa ngochombo oselout. Njalo sesibona ungani uphambene ngoba kasakwazi into eyenzayo ithe xotsha abantu eParliament ama MPs ethu lama councilor wathi ubaqotshela ukuthi sebemukile ku MDCT bayakwakha ku MDC Alliance. Incwadi zonke baxotshwele ukuthi sebejoyine i-rivalry party ekuthiwa i-MDC Alliance. Yikho ke khathesi sephinda esidla amahlanzwa akhe sesithi ibizo lelo ngelakhe. Wabaxotshelani njengoba i-MDCT le-MDC Alliance esithi iyafanana. Mahlabezulu thina labantu beZimbabwe kakhulu esihamba labo ku-MDC Alliance asoze sitshelwe mhlahlandlela nguMonzora ngoba uMonzora ubuye izolo ku-MDCT. Mahlabezulu asithandi ukuthi thina sicabane lamanye ama-opposition parties. Injongo yethu ikukhupha iZANU-PF esihlalweni constitutionally. Yikho ke ubona sesihamba sikhuluma labantu sisithi citizen conventions for change. Khathesi sesizimisele ukuthi konke okubi okwenziwa iZANU siyakufake bantwini. La uMonzora sebemhlanzile yikho libona nje abasupporta umama uKhupe sebesala ukuthi babe ngamakandidates ngoba kuyayangisa. Ngalokho mahlabezulu thina sizasebenzisa ibizo esilitshelwa ngabantu i-executive ye-MDC ayilamandla. Thina sizalalela abantu njalo ibizo lokuthi MDC Alliance ngelethu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni. Inani lababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 lababanjwa igciwane leCoronavirus liqhubeka lisehla. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 kumanani awethulwe izolo. Leli linani eliphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lamanani ensuku ezisanda kwedlula lapho lolugatsha beselusethula amanani abantu abadlula amachumi amathathu ababulewe i-COVID-19. ababanjwe igciwane le-coronavirus balikhulu lamachumi amane lane 144 kumanani awethulwe izolo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington, D.C.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-The News Hoax lilo daba lokuthi omela isigaba se-Norton edalele iphalamende ezimele umnumzana Themba Mliswa uthi ibandla le-ZANU-PF kumele lichiyane lomkhuba ukuthi bonke abalembono ichiyana leyabanye bayizitha. Umliswa waxotshwa kubandla le-ZANU-PF esitheswa amacala ambalwa. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usexotshe isiphathamandla sezokhetho ebandleni umnumzana Dickson Zora ngoba wayenza ubungilimbane ekudindeni amaphepha okuvota kukhetho lwezigaba ngomgqibelo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyalibingelela njalo ntungameli Nkomo kini lonke ma-Afrika amahle. Kodwa ama-Afrika amanje sebheda njengalo mnyaka le bantu bakithi lisikhalele lisizwele sloku sikhala ngamaphemithi. Into iyavela kule mnyaka le njengoba sesibona nesemasegoli sokukubi shem sokukubi. Angazi umbumi uMnangagwa ngiyobathengayo labo abantu ukuthi kabayenzele into ukuze sibaleke siye khona lesiye ngene desertini yakhe. Bani kuthiwa ngumuntu olengqondo ecabangayo. Bani kuthiwa ngomunye nje kahle kahle kini lonke ma-Afrika. Bantu uyazama ukuthi abantu evula amarigation evuleni bengabuthelela amapulazi wonke. Phela siyahlupheka emhlabeni kathesi nje njengoba nikubona kunje nje abantu bethu bazaphila ngani. Ngibongela nondoda okhulumileyo ukuthi mina ngingakhuluma ngithi ndoda sicela sihlalisane mangawuyala ngonqono sidumelane siwele phansi vela kusajiki lapho vele nalami ngiyaqhubeka ngiyayiphinda lento.
Salomonake bakithi sekhaya eZimbabwe, salomonani lonke balandeli ba-Studio 7 linjani. Ngiyalibingelela kakhulwini. Siyabonga kulumhlelo zenu zonke ehlala isinikeza zona. Siyazilalela kakhulwini ngokunamandla. Kodwa namhlanje ngengahleka kakhulwini. Ngizengahleka impela ngazadabuka imbanje. Imbanje zami zaze zababuhlungu ngokuhleka. Ngizozugawula ekhuluma ugawula ezithi ethi hayi iqiniso ugovernment fuze efakele abantu imali. Ngeqiniso le hayi nawe gawula uzowakhuluma into enhle lawe njengomuntu mpela lawe gawulwa. Hayi wabona ungahlala ukhuluma njalo gawula lawe usupport abantu isikhalozo sabantu nothi uhlalo uba against abantu abasolayo inhlupho zokuthi abaphathwa kahle abasebenzi bayasebenzi but abaholi lutho. Hhayi namhlanje hhayi la ngutshala uhlombe ubabagawula hlala ofakaza la iqiniso ukuthi hayi abantu abafike bafakela imali nento buhlala siba opposite labanye kungani lawa sisebenzi sikagovernment kulawa usebenzi ukhulumende. Hhayi ngiyabonga benithe nami dlulisa umbiko wami nami ukuthi hayi ugawula uzowakhuma into ezwakalayo namhlanje mpela la ukuthi hayi igovernment futhi zifake abantu imali ngoba mpela ngizoholisa umuntu i-$5 uyathengani i-$5 into zenzidula kangaka. Hhayi ngiyabonga ngiyabonga kampela umnyaso seduze badala lanto liyavota bogogo lingakhohlwa phela ukusayina kwena uxa ude ubhalwa njani bogogo khona ngapha emaguswini khona ngapho emathebelelendi north lingakhohlwa uxa ubhalwa njani zamandle phela lifa uxa ungcwe lingafufa uxa unophusha isquare phumela lingaphandle fundani phela nokubhala kahle bogogo ngiyabonga.
Studio 7 linjani basakazi bami, ngajabula mali ngabala le voice yami. Ngicela ukuhambisa umlayeza kuma South Africa lapho. Sebabona apha kuma social media bahlanganisa sibili bayadoyidoya bayahlabela eZimbabwe 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 eZimbabwe. Kathike kathi abazwanga ukuthi siphiwe umnyaka we-1 yegovernment yini. Ngabasekele siqedisele umnyaka sizihambele mani hawu. Bonani thina kathi kanti kuthiwe sizohamba vele ngo-31 zika December 2022. so bajaheni bangabona abahlale phansi uhulumende ayenza kwenza hawo kanti bobona thina lati sisafela khonapha yini maybe nxa singaqale enye impilo ezweni lethu ezweni lethu elihle lapha phela leli lizwe lihle nje ngomningi uthi kule misebenzi kuphela kodwa ngokudlova lifile kodwa udlova lo sebesididi sikwenzayo thina sizabuchisa yalichiya lokudlova balo nodwa into ngifutshela yona kuphela ikuthi babe kwathi ubukhosi ngamazolo kusasa yibe siyaba sibabiza ngama South Africa kusasa ubukhosi ngamazolo mangala nje wonke amakampani la ngama foreign sarchiya madoda sicela lisixolele nje sisebenza lomnyaka anti into enye lenye le notice ngike sikhambe sichize imali zethu lapha oba sesiliyakhela amazweni sesilinotice leqhasa kumbuluza sikhathele ngani madoda sikhathele ubizwa ngamabizo sozithola lana majita no problem
linjani balaleli be-studio 7 labasakazi bethu okhuluma ngumemori emperengwa ngicela ukuthi ngibuze izizalwane zemperengwa west ukuthi bathini ngo-mp wethu ongakasenzeli lutho for the past 15-20 years isimvotela so ngicela ukuthi sike silukhangelise udaba lolu bakithi bantu bemperengwa west sike sivuke lathi kulabantu abatsha banjeabomagida abangasinceda ukuthi bevuse isigaba sethu udoram kasincedi ngalutho imigwaqo ifile into yonke vele ithi upside down then yena uthi imoto yakhe ayikwanisi ukuthi ifike ngapha yinxa ukuthi imigwaqo ifile so umlando kabani ukuthi ekwenze konke lokhu so ngicela ukuthi bakithi bantu bakithi sike sivuza amehlo sidinga abantu abangasinceda ukuthi sivotele abantu esazi ukuthi bazasinceda kusasa
salibonani ku-studio 7 ngiyabingelela kubasakazi abasilethela indaba eziliqiniso le ndaba eziyizo emnelami igama ngu-Adolf Shaba mina into engifuna ukukhuluma ngayo yile ndaba ye-MDCT labodagla asimonzora laba bathi bona bazongena ku election we MDC alliance othi njalo igama le MDC alliance ngelakhe MDC ngeyakhe amboni ukuthi lo muntu ikhanda lakhe sebenza kahle izani simsebenzise ngisho lengqondo zakhe amboni sasebenza kahle ngoba lwana umuntu bavela fika MDC ikhona ngokwazi kwami lwana umuntu wajoyina i MDC ngo 2006 usebuye sebenzisa nje into engaya sizimbe imthetho ayiphiwa izano ngoba ethola abantu abanje ngavune esentshamisa owashman incubo tenda ibidi bevele bekhona ku-MDC but kuye likhulume ethi lonke leli gama uphiwa amandla angazi ukuthi la mandla abamupha wona anganayo kodwa mina ngokwazi kwami sengalisebenzisa lelo gama abantu bezimbabwe ababona isiphukuphuku bokuthi sebengaze behluleke ukwazi i-leadership abayifunayo njalo ngile themba lokuthi unesentshamisa le team yakhe owashman ube odenda ibiti uDavid Coulthard banayo indlela yokumelana nalo satane lo ngusatane uqobo lwakhe straight
sanibona ngesitete 7 tisa this is good thing abantu bakithi ngeke ngazi lapha no 43 thina abantu bakomthokazi silobandlulula sikabandlulula thi azange sahamba sayabulala abantu besishoni ngegugrawon azange sahamba sayodiliza amathuna esishoni ngegugrawon
linjani walaleli baka studio 7 lani basakazi elisakaze indaba ezimnandi osithandeki Doctress Gandhi odungamela inkomo Ezra Chisa lonke nje ophesedis hayi sithi libambe injalo siyazizwa mpela izindaba ezingathathi hlangothi iy'ndaba zeqiniso iy'ndaba ezingasekeli hlangothi sibili hhayi siyazizizindaba siyakwezelwa amabandla akhankasa amabandla hhayi namhlanje ngizothanda ukuphawula nje ngezaphu izaphu kudala yaginywa izana ekuginyweni ngayo asikayizwa phela ukuthi kuthikhafulwe nini izana njalo izaphu siyabuya ngestrategy sawo senesiyana eseyiso sabulalisa abantu bakithi ngegugurawunde ngoba izaphu ifuna izimbabwe izimbabwe ngiyamashona thina sifuna umthwakazi thina sifuna umthwakazi ngapha sifuna umthwakazi wethu hayi izimbabwe manje izaphu yona ilokhu isafuna nale zimbabwe into yabe ihlula kudala basesenezikhathi ukuthi bengayikwanisa manje hayi izaphu mayisahamba ngestrategy sensane esiyisesalimazisa abantu bakithi hayi angiboni ukuthi kule sidingo sokuthi abantu bakithi beyivotele ngcono besivoteleni umthwakazi bantu bakithi asivoteleni umthwakazi wayeli qembu engimbona lilo mbono ohlukile kulamanye amabandla elifuna ukuqumilizwa sizimele sodwa thina singabantu bemadebeleni manje zaphi funa ukuhlanganisa amandebele amashona futhi hayi phela kuhlangana lokhu ngamazwi le-oyili
salibonani basakazi be-studio 7 nes sakaza njengoba zinjalo. Mina ngumbanda moyo komnyama esigabeni ugama kwama village ward 9 kulima west plant. Ya indaba engizwa la ku studio 7 indaba emholo wezisebenzi zikahulumende. Umsebenzi wezisebenzi zikahulumende abantu laba uma bengabhadalwa ngendlela egculisayo kubulala ilizwe kakhulu kumaticha amaticha abengasakwanisa ukukonsentrate ukufundisa sokubulala intuthuko ebantwaneni ngoba la bantu kuyafana nje bonke lamapolisa konke ezilonga umholo wabo nje ayikho isecurity engasebenza elizweni abantu bakahulumende bengasebenzi bengahola imali abakwanisa ukubaphilisa.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika namuhla likhefu lokunanza oyelwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. wabulawa ngomnyaka ka-1968. Leli kefu lidlalwa ilizwe leMelika liphakathi kweyezi likangqwaqwane isnow okwenza abantu abaningi bengavakatshelani njengenhlala yenza. Kolunye udaba ukudla lokhu kuswelakala kwezinye izitolo ngapha kweleMelika ngenxa yokusilela kwabachayeli okubikwa behlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Okukhanya lokhu kusilela ikudla okuvela emapulazini okufana lamatamatisi, imbhida lezithelo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika unkosikazi Priscilla Ndlovu. Yena othi edolobheni leSeattle lapho ahlala khona izitolo lokhu zigcwele ukudla.
Sakubona Mr. Gandhi. Umbuzo ukuthi bakhona yini abantu abalokhu besaficwa ligciwane le-COVID-19. Sizwa kuthiwa bakhona abantu abagulayo abagcwalayo esibhedlela, kodwa bese kusiba lokuthi bathi bona khona ngapha eSeattle special indawo lesihlala kiyo thina abantu abaningi abagulayo kuthiwa ngabangahlatshwanga. Abatholakala belomkhuhlane bayabe bevele akade bevele sebehlatshiwe kumbe sebefike baze bafika lokuthi bahlatshiwe lezane ezimbili le-booster. Bayanelisa ukulithola igcikwane kodwa ayisibo abantu abahamba ezibhedlela. Kuthiwa abantu abagcwalayo ezibhedlela lezi nsuku, angizwa kuthiwa izibhedlela zigcwele, ngike ngabona udokotela bememezela lapha ku-TV ngabantu abangazange bahlatshwe. Igcikwane leli likhanya aliyindawo liba loyo liphenduka lisiza. Hayi, njengasemsebenzini wami nanilokhu ngaqalisa ukusebenzela ngikhaya kusuka ngo-March last year, ngo-2020 lokhu ngaqala khonapho igciwane lifika nilokhu ngisebenzela ngikhaya lakathe sokutshengisa ukuthi igciwane loke likhona.
Sesike sabona kwezinye indigaba zingasela kudla ezitolo okuthiwa khona kubangelwa yikusilela kwabachayeli abaletha ukudla ezitolo. Kunjani khona ngapho?
Hatshi, indaba yesitolo Mr. Gandhi mina ngizwela ngapi ezindabeni. Lapha esithenga khona thina besingakaziboni izitolo ezilama-shelf angekhoyo, njalo kasizange sidinge lutho, sivele sejayele ukuluthenga saluthola lungekho. Konke nje ukudla esikudingayo kukhona. Lokuthi ungahamba ezindaweni ezinjengabo Costco abangama wholesale baloku begcwele njengendlela ababevele begcwele ngayo. Thina ngapha kugcwele lawa ama-supermarket okuthiwa ngo-Safeway labo Albertson. Ngike ngafika khona nje izolo ngithole konke engikudingayo kukhona, anzange ngiswele lutho. Engikunanzeleleyo kuphela mina yikuthi izinto sezikhwelile. Ungananzelela ukuthi especially into njengenyama i-beef khwelile sibilika kakhulu ukuthi isitshela thina abathanda inyama ukuthi hayi dlanini kancinyane inyama sikhwelile. Enye into enginanzeleleyo ethengwa ngabantu sonke ekhwelileyo luchako lamaqanda. Kodwa ukudla bekukhona sibili hayi kugcwele. Ama-shelf abelezinto izinto zangkhona zikhona ngingazi ngxinye kulamanye ama-states lapho okungabe kusehlula khona ukuthi ukudla kufike. But thina lapha ayudla kukhona sibili.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seSeattle ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azabe encintisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.